ukusisu sasengukura wondi siyazakala sasuswa nguye ayephethe ngaleso sikhathi uprime minister lo defense minister ngo-1980 kwakunguye ubaba uMgabe kwasebenza wonke umuntu wayesenzayo ukwenza whether waye ku-CIO whether waye ku-defense forces whether waye sesipholiseni bonke babesenza ngaphansi kwezinqumo zakhe lokho kuthiwa phecelezi under his orders and instructions nguye umuntu yena yedwa owayephethe konke elizweni
uMnangagwa ubethanda ukungayiphathi lindaba yegugura wundi sesingabona yini la mhlawumbe ekhombela umunwe kuMgabe njengoba uMgabe semgconile
uvele wabakhombela kuye phambilini uzakhumbula ukuthi wathi yena wayengaso defense minister ngezindlela wayesithi kuzange uSidney Sekeramai wathi wayengaso prime minister ngezindlela wayesithi nxa lifuna ukwazi ngegugura wundi kuzani uRobert Mugabe into enkulu yokuthi laba abantu ababekhona bencedisana ukubulawa kwabantu yibo abaphikisanayo ukuthi ngubani owenza kakhulu kulomunye kodwa thina sikhuluma ngokufa kwabantu umbhuqazi owenzakala endaweni yasemathibeleni le midlela kwabulawa abantu kumele kulungiswe khona lokho laba benza leyo nto batholakala icala kulungiswe ngendlela efanele ilungiswe ngayo hayi ukuthi bona baphikisana ukuthi ngubani owakwenza kakhulu okwedlula omunye
indaba yakhe yokuthi amaNdebele yiwamela gconwe ngendaba yegugura wundi ke
yekuvele segugile phela kakhulu nxa kuyukuthi ucabanga ngengqondo ehlangeneyo khona lokhu kubonisa ukwehluleka okukhulu ukuye angeke ubleme umuntu onguye owafayo owabulawelwayo uthi yena nguye olecala kunjalo lokho esijwayele ukuthi sikubone kuthi nxa kudliwe ngulowesifazana kube sekuthi ubegqoke njani ubehlezi njani ubethanathana kungasolwa lo nguye owenza icala asibalekeleni-ke khona lokho simeni kulaba ababulala abantu bayazazi siyabazi kumele kube yinto elungiswayo.